irandi izinhlobonye abantu beyobile ngokuningi sibili abantu bemathekele kodwa inkinga nje esuke enkulunkulu yasethi kusisa ngezikela iningi kodwa abantu azange bekaneki abantu zana sonaleke ukuthi intokheli zabo ekulini intokheli zabo zikhulumile kakhulu kakhulu imondani ekanzakenikakwabo kukhulume kakhulu ngendaba yokuthi kufuneka indaba yesiva ukuthi nesiphaso kufuneka ukuqakathekisa amathuba abantu abavela ezigabeni zenezo kungaba imisebenzi kumbe kube ngezezemfundo njalo kukhulu ithembisa ukubana bazakuthuthukisa njalo amabhoda town ukuze abe ngaphakemeyo sibili kuze kukhiyethwe imisebenzi kubantu abaqala kuzemfundo.
Kungaba lolwazi lokuba umhlangano omunye uzakuba ngaphi omanyano MDC Alliance?
Hayi ngahambe ngabona bathi bona bazakuphakisa phakathi kwesiphi ukuthi phakathi kwesiphi isigaba sisuka.